Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7, ngolesibili mhlaka 21 lwezi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kume court lapha nje esikuthi ngaye court ukuthi bebone okukhona bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli TPC ngobani uthaba ngasimazi
umahluli we high court udlulisele phambili inyathelo lokwethula isinqumo edabeni lapho abeCCC bathi umnumzana Sengizo Tshabangu abamazi.
Ngingangena umntwana uqala ukukhala ngathi ngiyathala ngabona umntwana indawo namhlanje ngidonsa ngathi yayishisimisa yazi yamichiya yayibaleka indawo yamluma isona sakhona sithi ikho vele sinifoda oyi brand lami liphezulu so othi yona ukweqaqa lisiyale phansi ngeke ngicande benze ngithola sefika umntana
izisele zikhuza umhlolo izakhamuzi ze West Nicholson ngolesine lwevikedli leyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe i-18 months ngengavula. Amakansila weHarare namhlanje akhethe umnumzana Lovejoy Shitengu ukuba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umahluli womthethondaba waphezulu oweHigh Court oweHarare uJustice Tawanda Chitapi udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho ibandla leCCC elithi umnumzana Sengizo Tshabangu wazifaka ukuba ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli okungekho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Okuphume emthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kulezisekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili, esinye esilethwe nguTshabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagqwetha awe-CCC lakaTshabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uTshabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule isinqumo. Ekhuluma emthethwandaba weHigh Court, elinye igqwetha elimela i-CCC umnumzana Agency Gumbo utshele intatheli izindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba ngabamazi uTshabangu.
Kume court lapha nje esikuthi ngaye court ukuthi bebone okukhona bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli TPC ngobani uTshabangu asimazi.
Uqhubeke sithi ukusobala ukuba uTshabangu uzama ukukhokhela ibandla angelani lalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi.
Sithi uTshabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi uthi ethathe intando yabantu abayetshengisa ngama-elections athi asebenze leZANU-PF bemunikele ukuthi ephume engu-leader we-TPC.
Kodwa igqwetha likaTshabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthe balethemba ukuba idale liza kupha isinqumo esizabathabisa.
Namhla kade sisenkantolo, inkantolo ebisaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye-TPC abazithi bayi-TPC loTshabangu. Besithi bona uTshabangu kayiso member ye-TPC njalo besithi kayiso secretary general. I-TPC le sesiyibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu-TPC. Isile i-document esithi i-constitution ele-three pages. I-three pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuzasayinwa khona ukuthi i-TPC isiyikhona okweyikho khona and kusayinwe nguNelson Tlamini. Leyo kasiyazi.
UJustice Tawanda Chitapi uthe uza kutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje. Kodwa akavezanga ukuba linhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani njalo akatshongo ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, Mnumzuzi Ndlovu.
Amakansila awe Harare namhlanje akethe umnumzana Love Joy Tengu uba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Ukhethwa kwababili laba kuza ngemva kokuxotshiswa ezikhundleni lezo kukamnumzana Ian Makone lo msekeli wakhe unkosikazi Khutsai Kadzombe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla eliphikisayo le-CCC. Umnumzana Sengizo Jabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba osengumeya omutsha weHarare uChitengu utshele intatheli izindaba ukuba kuyadanisa ukuba idolobho leli lizaqhubeka likhetha usodolobho ngenxa yokuxhoshwa kwabantu esithi ulethemba ukuba idale lizaphendukisa uMakone.
To express both my sadness and also relief that this chamber has taken a most unusual step.
Kuna ukuba ngithi ngidale kakhulu ngoba abantu ababili abakhethwayo laba bomelelelo lesikhundla lezo ukhansela uMakone noKadzombe basebenza nzima okwesikhathana bengakaxotshwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dapiwa Gumbo osebenza lenhlanganiso i-African Leaders Network uthi lokhu okwenzakala edolobheni leHarare kulakho ukuphazamisa indlela idolobho leli elenza ngayo umsebenzi.
Ama records lawa aya affect us sibili indaba ze-service delivery because nxa sina sikhangela indaba ye-government, i-governance is all about consistency and continuity. Manje nxa lokho kutshintshwa sokutsho ukuthi kulama structural changes abenzakala nama systems within ama city councils lama council la khona azatshintsha because i-leadership quality lama leadership styles achiyene vele as individuals we know ukuthi izivele zichiyene and politically lokhu kutshengisa ukuthi khona iZimbabwe sisakhashana kakhulu lokuthi sibe lento econsolidated.
UMakone lonkosikazi Kadzombe ngabanye babantu abaxotshiswa ezikhundleni abakizo ngemva kokuvotelwa ukuba ngamakhansila nguZulu ukukhetho lukancwabakazi nguChabangu. Okwamanje kulamalunga angamashumi amane lambili 42 awephalamende asewaxotshisile edale le-National Assembly lele-Senate ukuthi amakhansila asewaxotshisile asengamashumi phose ayisikhombisa 59 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginozilozi Ndlovu.
Kusenjalo ukansila kaWard 8 kobulawayo olilunga lebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu namhlanje ukhethwe ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho. Umeya ngumnumzana David Coulthard. UNdlovu ungena esikhundleni esitshiwe umnumzana Donaldson Mabutho. Yena-ke uxotshiswe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengizo Jabangu. UNdlovu utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi uzasebenza gadalala.
Sokukhangelelwa ukuthi kwenzakale akuyiwa ku-honeymoon kodwa sekumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakobulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala kulohlupho lwamanzi kumele ngincedisane nosodolobhu David Coulthard labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakobulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery emgwaqo yalungiswa, isiwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sitshintshe siahambelane lo mumo wakathesi, senze lo oversight ku-management ye-council. Yikho khangelwe izakhamizi ukuthi sikwenze kodwa sikwenza phela konke khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nganyanga iphela ngoba izakhamizi zilelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqongosela siyacela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane ne-council ngokubhadala ama-rates nganyanga iphela kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councillors zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge-council ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi luyabalungazisiseki kuhle ngoba i-council nyanga ngenyanga ipha indlu inye ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakusihluphe esikhathini esiningi yikuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate
Indlu ngayinye ile mitha yamanzi yini njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe sithini leyo mitha.
Yebo, indlu ngayinye ilayo imitha kodwa ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Kuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthengwe inye isipho ukwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi, kubhadalwe amanzi umuntu awasebenzisileyo, ngoba ma imithisile kuzayenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uqeda inyanga ongasebenzisanga amanzi, i-estimate izabuye ithi usebenzisile, ngoba kazange kube kuphume kutatshe ukuthi wena amanzi awasebenzisanga leyo nyanga ngoba kungela mitharidini.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo omutsha, ubexoxa ke lapho lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Zisele zikhuza umhlolo izakamizi ze-West Nicholson emathebeleleni South ngolesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe 18 months ngengavula zamazinyo ekamelweni yamluma yabaleka laye. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 enilise ukuxhumana lonina walingani uNkosazana Petronella Moyo esibhekile seGwanda lamhlanje lapha laliswe khona lo mntanakhe lapho asilandisele khona okubedleleyo njengemuli.
Mangisendlini ikorobha umntana seninganga-13 months selindangangena emnyango esithembeni. Selindangangena umntwana uqala ukukhala ngathi ngiyathalaza ngabona umntwana indwangu namhlanje yamdonsa nathi ngayigijimisa yaze yamishiya yayibaleka. Indwangu yamluma isifundo sakhona siyizipho vele siyigoda ngoba ivrandi lami liphezulu so othi yona ukweqakwa isiyale phansi aye ngangicandi benza ngithola sefile umntana.
La nxabanekekela inyamazana zenhle abenational parks and wildlife management beya-ke bezidubule akubi le nguquko ebakhona kulokho kufuthelana osokukhona phakathi kwezinyamazana zenhle labantu elizweni jikelele. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Abe Israyeli labeqembu lebutho ele Hamas abalwisanayo namhlanje babikwa beveze uba singaba khona isivumelwano sokuthi kukhululwe abathunjwayo yiHamas kanye lalabo abagcinwe yele Israel abesiPalestina emangweni oweGaza. Inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa etshele intatheli zindaba ukubana lesi sivumelwano sisalolongwa njalo amalungiselelo okulotshwa kwaso asekuzinga laphezulu. Ngakho ke balethemba lokwethulwa kwesaziso salesi sivumelwane. Umqondisi wenhlanganiso ye-Palestinian Prisoners Affairs Authority umnumzana Kodora Ferres uthe yena isivumelwano lesi sigoqela ukukhululwa kwabantwana abangamakhulu amathathu lengxenye 350 labesifazane abedlula amashumi athobaminembili 82 abesiPalestina abaphansi kwele Israel. Isibhedlela esikhulu eseGwanda sesibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwabodokotela labongi. Iningi labo asebechiye umsebenzi eZimbabwe besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ukusilela kwezindlu zokuhlala kulesi sibhedlela lakho kubikwa kungokunye ukuxotsha odokotela. U-Albert Ncube uphenduka enkundleni esipha lolu daba.
Lanxa isibhedlela seGwanda Provincial Hospital kumele sibe labodokotela abalithumi lasikhombisa 17 okwamanje kulabayisithupha kuphela. Lokho kuvele namhla ngesikhathi umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi eMandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu esethekelela lesi sibhedlela ukuze ebone ukuthi sisebenza njani. Udokotela Shadre Gororo okhulume emele umqondisi wesibhedlela lesi uthi lanxa sekule ngcwethi zabo udokotela eGwanda Provincial Hospital kuningi okusilelayo.
It's real, particularly the issue of accommodation to our staff. I think we've made it home to our staff quarters.
Udubo lokusilela kwezindlu lapha kuliqiniso. Ngithemba lizibonele libhoda lapha ukuthi izindlu asinazo. Zilutshwana nxa siqathanisa lezisebenzi esilazo lapha. Lesi ngesinye sezizathu esidala ukuthi singatholi inani labodokotela esibafunayo. Okwamanje silabodokotela abayisithupha kuphela lanxa kumele sibe labalitshumi lasikhombisa. Kungenxa yodubo lwezindlu silakho ukuthi silethe ingcwethi zabodokotela, kodwa udubo yikuthi akula lapho abangahlala khona.
Ugororo uthi ngaphandle kokusilela kwabodokotela abongi laba beneli ngoba iningi seliphume elizweni ngobuningi lisiyadinga amadlelo aluhlaza emazweni aphetsheya afana neBrithani leMelika.
We have a significant attrition of nurses that are leaving, a lot of nurses that are retiring.
Abongi abanengi sebesukile kulele futhi abaningi abathiya umsebenzi, kungakho silodubo lokusilela kwabongi kanye nabongi ababelethisayo. Nxa sikhangela abantu okumele sibancedise, kungakho kuyadingeka ukuthi kudingwe abanye.
Ngemva kokuzwa lokuzibonela umumo lapha, umphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi eMandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe kuyadanisa ukuthi isibhedlela lesi sibhekane lengxaki zonke lezi ezigoqela ukusilela kwemitshina yokusebenzisa lanxa igwanda ehlezi phezu kwenotho yegolide elenzwa ngamankampani amaningi.
We are going to conscientize our population and our business community on giving back to the community.
Sisuka lapha sizafundisa uZulu kanye labo somabhizimusi ngokuqakatheka kokupha. Kuqakathekile ukuthi sibe kwazi njengezizalwane zakuleli ukuze sigcwalise inkulumo kamongameli ethi ilizwe lakhe ngabanikazi balo. Yiloba yini edingakalayo ezibhedlela kasihlangane njengezizalwane zakuleli, njengabalimi, njengezibamgodi ukuze sibambisane lohulumente lokho okudingakalayo, kungaba yimtshina kumbe izindlu.
Ngimele umsakazi weStudio 7. Ngisegwanda Albert Ncube.
Amavinkili amancane akobulawayo aqhubeka esanda enzikini yedolobho kubangelwa ngabanikazi bezitolo asebe yabela abanini bamavinkili indawo lezi ezincane zokuthengisela esezihlukaniswe imiduli yamaplanka bebahlawulisa imithelo ukuze labo bancedakale ukwehlisa ezabo indleko ngenyanga. Lokhu kubikwa sokudale ukuwa kwezitolo ezinkulu esezithola abathengi abalutshwane ngenxa yentengo zabo abathi ziphezulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanikazi bezakhiwo eziningi kobulawayo sebelomkhuba wokwehlukanisa lezi zakhiwo ukuze zifinyelelwe ngosomabhizimusi abancane. Osomabhizimusi laba bathengisa loba yiphi impahla ongayidinga ezitolo ezinkulu ezigoqela ukudla, impahla yokugqoka lokunye. Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ncube, uthi abantu kumele besebenzisane amabhizimusi amakhulu lezitolo ezincane ukuze kungabi lokulahleka kwemisebenzi.
Isimo somnotho asimanga kahle. Amabhizinisi amakhulu ayehlile ukuthi asebenze elizweni ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle lokuswelakala kwesimo esifaneleyo sokuthi basebenze. Nxa kuvalwa amabhizinisi amakhulu kuhamba imisebenzi, abantu balahlekelwa imisebenzi, kutsho khona ukuthi kuzakhwela inani labantu abangasebenziyo elizweni. Kuyanceda ukuba lezitolo ezincane, kodwa lezo zitolo ezincane kumele zihambe lezitolo ezinkulu ukuze abantu abangasebenziyo babe namabhizinisi abo. Kodwa lokho esikubonayo ukuthi abantu baphelelwa imisebenzi.
Unkosikazi Nomathemba Mathuthu othengisela kwesinye isakhiwo esahlukaniswayo saba ngokungamavinkili akuncane uthi intengo zabo ziphansi yikho iningi selithenga kibo.
Ngomumo okhona eZimbabwe wonke umuntu sebona kungcono ukuthengisa, ngokunjalo sibona kungcono ukuthi nxa ulendawo ezivulwayo kula maspesi singene sizame ukuphila ngoba phandle kunzima ukusebenza ubaleka njalo lentengo zethu ziyabe ziphansi sesiphathanisa lalezi ezikhona kuma supermarket amakhulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho ongumqeqetshi ekolitshini eNAS, uthi ukwanda kwamavinkili amancane kulimaza izitolo ezinkulu esezisehluleka ukusebenza ngendlela engazilethela inzuzo.
Inkinga yalokhu yikubana kulimaza amavinkili amakhulu ayiwaqhatshe abantu abaningi. Njalo siyananzelela ukubana kwezinye indawo lalaba esithi ngama-suppliers sebevele baqonde kumavinkili amancane. Ngoba lawo belanda yona liyana i-US dollar esikhona ku-informal sector. Kuyona la mavinkili amancane siwabonayo ehluma-hluma indawo yonke. Phose idolobho lonke nje jikelele. Sokuhlephuhlephunwa izindawo kubhaxiswa zona lezi izitolo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi usebona kungcono ukuthenga emikotweni ngendlela yesiphatho abasitholayo.
Thina sesithenga emkotweni. Okwenza sithenga emkotweni ukuthi amashopu amakhulu lawo njengabo Pick n Pay wesisikhathi uthola izinto ezingekho njalo lama-price abo ephezulu. Okunye futhi okusikhathazayo ngamashopu la amakhulu ukuthi nxa sisiyathenga hayi siphatheka kabi la ama-till operators le indaba ye-change. So emkotweni is-best option ngoba bale-customer care service yabo enhle, bakuphatha kahle la uzizwe nje ukuthi uzothenga.
Emavikini adlulileyo izitolo ezinkulu ezinjenge-OK Zimbabwe, i-TM Pick n Pay lezinye ziphume egcekeni zikhalaza ngokusabalala kwamavinkili lawa athengisela emikotweni kanye labathengisela endleleni. Abezitolo lezi bathi bona bathengisa ngedola leZimbabwe kodwa laba abanye bathengisa ngelemelika bengela abalawulayo. Phezu kwakho konke, amakhampani lawa athi abhadala imali eziningi ezigoqela ezamalayisensi kanye nemithelo kahulumende engabhadalwa ngabanye. Umgoqo omkhulu usekusetshenzisweni kwemali yakwamanye amazwe ezitolo ezingekho emthethweni kumbe ukusebenzisa intengo yemali yomkambo omnyama, kukanti izitolo ezinkulu zifakelwa imigoqo kumbe zihlale zibhekwe ngelihlo lokhozi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abasakhulayo abaningi bathi sebesesaba ukuveza ukubana basekela aphi amabandla ezombusazwe elizweni kumbe ukuya emihlanganeni yamabandla abo. Besithi lokhu kufaka impilo zabo engozini kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC uMnumzana Thafumane Masaya. UTobias Mzingwa usipha lolu daba.
Ntanga bathi sebenanzelele ukwanda kwalabo abakumabandla aphikisayo abathunjwayo, bechaywe kakubi njalo abanye bebulawa njengoMasaya. Omunye walabo abathi kungcono ukuhlala bengaziwa ukuba basekela ibandla liphi, nguPhephelaphi Maseko ohlala eMzilikazi koBulawayo.
Hayi, mina ngikhululeke kakhulu ukukhuluma ngokuthi ngisupporta iPeople's Health Party. Nxa ngikhuluma labangani bami ayikhona in public spaces ukuthi ngiyahlangana ngikhuluma iloba ngubani sengimtshela ukuthi hayi mina ngisupporta le, hayi ngikhona pho ngiyesaba.
Omunye njalo osakhulayo ohlala eLower Gwelo, uNkosikazi Sipho Mlotshwa ongumsekeli we-Citizens Coalition for Change, usole abebandla leZANU-PF esithi yiwo abathumba kanye lokuhlukuluza amalunga e-CCC.
Ilizwe lonke liyakwazi ukuba abezane yibo abaqala umsindo ngoba bethemba ukuthi amapholisa kanye lemithetho yendaba iyabasekela. La kubona ngaphuthi umuntu ophambaniselweyo nguye obotshwayo kodwa olecala etshiwa ezihambeni. Sifuna utshintsho lapha elizweni okokuncindezelwa ngababusayo khathesi hhayi sokwanele.
Kodwa unobhala wabatsha kubandla lezane uPF kobulawayo umnumzana Admaya Masikati uthi ibandla lakhe letheswa amacala elingawaziyo.
Mina ngombono wami ezinye izinto ziyabe zizinto ezabe zikhulunywa nje kodwa kungela evidence yokuthi mhlawumbe kukhona okunjalo okwenzakalayo. But nxa kukhona mhlawumbe abantu bengahlala phansi babonisane kube le ndlela ezingayenziwa ngayo ukuthi indawo ezinjalo ziyilungisiswe.
Baningi abasekeli bebandla le-CCC abathunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo batholakala betshayiwe balimala kakubi abagoqela yena uThapfumane Masaya othunjwe ngabantu abaxatshangelwa ukuthi ngabezanu PF. Kumaviki amathathu edluleyo ummeli wabasakhulayo edale lephalamende owebandla linye umnumzana Thakutswa Ngadzore laye uthunjwe watshaywa kabuhlungu ngabantu ababehlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47 abaxatshangelwa ukuba ngabachuphi bakahulumende ama-CIO bebambene labasekeli bezanu PF. Unkosikazi lethu Buhle Ndlovu, isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC, uthi ukubulawa lokuthunjwa mahlayana kwabantu kwenza ukuthi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe.
If you see someone ehlezi eceleni kwakho ethi uyayenza something is saying something standing up for ever themselves or others or the right thing, then the next thing you see that person esizithola ele dilemma. It's not wonke umuntu ongaba lesibindi to like do the same thing.
Ocumula indaba zabatsha umqoqi Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo njalo ekhokhela intsha yensonto angathandanga ukuthi ivezwe ngegama uthi okwenzakalayo elizweni kwephula ilungelo labasakhulayo lokuphatheka kwezombusazwe.
Sinenzela ukuthi abatsha bayahlukuluzeka kakhulu njalo amalungelo abo okukhokhela amalungelo abo okuphatheka kwezombusazwe ayaphambaniseka njalo ekuphambaniseni kwabo. Sinenzelela ukuthi abasahlaliseki ngoba abantu bayabe sesaba.
Umqoqi wengeze wathi uhulumende ulomlandu wokunakekela ilungelo lokungena kwezombusazwe kwabontanga.
Amanyathelo lawa angathathwa ngcono ngamapholisa kanye lemakhothi inkantolo zethu. Kube le mithetho sibili egxilileyo ebambekayo ukubana kungatholakali umuntu ebotshiwe kumbe ethethwe kumbe ethwane ethunjiwe uyajeziswa umuntu wenza leso sihluku.
Loba ilizwe likhangelane lokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo esigodlweni eHarare kobulawayo lakwezinye indawo, ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yokungathembeki kwenkundla yezombusazwe kungabangela ukuthi babe balutshwane ontanga abazavota kulolu khetho. Indaba zokuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezepolitiki besekela amabandla aphikisayo sezibhahile eZimbabwe kungenani lokuthi abakhokheli bamabandla ezombusazwe batshona bechumayela ivangeli lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo kubana sizwe imibono yabo ngokusabalala komkhuhlane wesihudo esekholera elizweni jikelele. Lapho kulabantu abazinkulungwane ezidlula ezithoba minembili 8,000 asebebanjwe yiwo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umahluli owe-High Court udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho abebandla ele-CCCC abathi umnumzana Sengiso Jabangu abamazi. Zisele zikhuza umhlola izakhamizi ze-West Nicholson eMatabeleland South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye yezelwe 18 months ingavula. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.